So we see card descend of a VOA in Jebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-19 Ntulikazi 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usifakele imigoqo enqabela amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe ukuthi ayithengise emkambo wesitha lapho esithengwa ngedolari leZimbabwe eliningi kakhulu. Kambe baza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki na?
Kodwa-ke mna nxa ngibona hayi eZimbabwe kukhanya nganisho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amakhulu abalisa iZANU-PF PF ne-CCC awanakakeli isigaba seMandebeleni.
Ibandla le-CCC alishiyananga lebandla leZANU-PF PF when it comes to political manifesto.
Kodwa omela isigaba Binga edalele ephalamende uMnumzana Chris Dube Kosibanda uthi akusilo qiniso.
Ngabe sesiyakuba lilizwe yini eliyakuthi omunye lomunye lapho avelela khona akazifakela abele bandla lakhe elomhlobo wakibo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imali uMnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambo wensitha lapho esithengwa ngedola leZimbabwe eliningi kakhulu. UNcube wethule umbiko izolo esithi kulabanye osomabhizimusi abaphiwa imali yakwamanye amazwe kulokuthi bathenge lokho abayabe bemele bakuthenge bayise emkambo wensitha limali okungaba kungokunye okubangela ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Embikweni wakhe uNcube wazise ukuthi uhulumende usezalonda indlela okusetshenziswa imali yakwamanye amazwe evela kuhulumende. Amankampani aze ephula imigoqo le azatshenziswa kalukhuni. Baza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki. Inhlanganiso ezitshiyeneyo ezilwela ilungelo lezisebenzi leziphansi kumanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition ziqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu phezu kokonakala komnotho welizwe osekubangele ukuthi izisebenzi zihole imali ephansi kakhulu. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Greta Vodloza Banda. Yena othi kaboni kuphumelela ukutshengisela lokhu ngezizathu ezimbalwa. Asizweni lezo zizathu.
Umumo kawumanga kuhle ikakhulukazi kundaba zentengo lezi, abantu kabala mali, imali yakithi sigugudekile, ama-prices akhanya ngani twa intengo ziphezulu kakhulu ukuthi abantu nabaningi kabasenelisi ukuthi bangene ezitolo. Nikho ke ngiyakunanzelela ukuthi khona labo abaqoqa ukuthi kube lokutshengisela bakhange lele khona kakhulu kazi ukuthi khona abantu bakithi bazasukumela phezulu. Kodwa ke mna nxa ngibona hayi eZimbabwe kukhanya nganisho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele. Abantu abakhona ukukwesaba, kukhona izinto eziningi ezenza ukuthi abantu abantu banga bi ndawonye ukuthi batshengisele ngoba liyakwazi ukuthi lo hulumende naye futhi uyabuya ngamandla kakhulu nxa lithi lifuna ukutshengisela ikho abantu sibe kubona ukuthi hayi lokho akungeke kubasize sebegcina bengasayi ke ukuyatshengisela kodwa onomumo wawo sibili hayi ukulungele sibili ukuthi abantu ngabe bahamba bayetshengisela
khona ukubangela ukuthi abantu bakhonone kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi batshengisele bangene ezidaladeni bangatshengiseli kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu babambananga na
kanti ungakhangela abantu indlela abayiyo yona kathesi abantu abaningi kanti kabakho emsebenzini kathesi engayithi nina ku-employment iZimbabwe ungakhangela yebo yena yabengelawo ama-statistics akhona kahle kahle sibili kodwa nxa ngubhekile ngamehlo ami mina ngibona ukuthi almost 60-70% eyabantu beZimbabwe nasebesenza amabhizinisinyana abo ongamabhizinisi okuncane laba abathengisa khona amatomatisi abathengisa khona izigqoko abathengisa khona izinto zabo yikho ke abantu abanjalo i-60% enjalo kumbe 80-70% babe besukuma bethi bayastrayikhela ubani ngoba ikakhulukazi abantu abahamba besiya strayikha yilabona abantu abasebenzayo abathi bona hayi mina ngiyastrayikha ukuthi ubani anginikeza imali manje labo ngabe nelisa ukuthi baye kustrayikhi leyo okusenza ukuthi kube nzima kakhulu ngoba khona nokho ukuthi khona i-informal le-formal employment yona le yiyo esidivide abantu kakhulu ngoba umuntu olebhizinisi lakhe uyakutshela ukuthi kathi mina vele ngiyabe ngisiyakuthini kumele ngenze imali so lelo langa unothi mina ngiye kustrayikhi akuzanginceda ngani lokho bekanti ke futhi la yena lo employed futhi la akukhangele futhi athi khona kathi mina vele kathi sinxa ngisiya khona kustrayikhi yini pho engizayithola ngoba abantu abamele bayayibhala ama-examination fee angelamali abantu abamele bayebhadalela izikolo fees abalamali so umuntu vele esegcine engasakwazi abantu sebegcina bengasayi
umnumzana Greta Vodloza Simanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amanengi abalisa elibusayo elezanu PF lele CCC awanakekeli isigaba semandebeleni uChilumbo uthi amabandla la awafuni ukuthi umuntu odabuka esigabeni semandebeleni abuse ilizwe leZimbabwe ngesizwe amazwi kaChilumbo
Ngiyabonga baba Chris Gande indaba ekhona lapha ngeyokuthi abantu bakithi abantu bemathebeleleni kufuze ukuthi babe kwazi iqiniso on what is happening in the political discourse of Zimbabwe ukuthi emathebeleleni silama group angu 2 are dangerous in as far as the electorate is concerned imathebeleleni ilabantu abahlanganisa inkokheli zebandla lezanu PF lenkokheli zebandla le MDC kumbe i-CCC ngizathanda ukuthi ngiqale ngo khuluma ngebandla le-CCC kumbe i-MDC abantu abaku-CCC kathesi inkokheli yonke eyamathebeleleni ehlanganisela uprofessor Welshman Ncube Thokozani Khupe Abednego Durban Joel Gabuza Prince Dubeko Sibanda and the like bayakwazi iqiniso elikhona ukuthi ibandla le-CCC alitshiyananga lebandla le-ZANU PF when it comes to political manifestos khuluma nge-grand plan ekhuluma ngokuthi emathebeleleni ndi akufuzanga kusuke umuntu ekuba ngupresident weZimbabwe bonke bayakwazi we check what happened utshangela isegula kule national council the highest decision making board in between congress utshangela what segula kwazakala ukuthi kasoze edlule umnyaka ka 2018 according to the expert wabasobala ukuthi kwakule isikhathi esokuthi i national council yayihlalwa emini izohlalwa futhi ngesikhathi center ntambama kungela abantu ebamathebelele i-National Council eyayikhuluma ngokuthi Tokozani Kupe kafuzanga athatha umbuso we-MDC yayihlalwa ebusuku emini kwakuhlalwa i-National Council yayihlanganisa abantu bonke laba labakithi besiyatshelwa amanga. So khona ukuyana kusitshengisela ukuthi thina nqabe lokho beye ngabantu bakithi ukuthi let's vote for whatever emanates from Mashonaland. Siyakwazi ukuthi they are pushing for their personal aggrandizement. They know well ukuthi kabala political will and ilizwe leZimbabwe is not ready to incorporate abantu bemathebeleleni into the political principality. So thina sithi bayenga abantu bona labo yikho okwalwa libandla lami mina ele MRP sikhuluma ngokuthi akulothwa ngaphansi ukuthi abantu bemathebeleleni abafuzanga bathola umuntu ongaba ngupresident. Khathesi bakhona bayaxokozela, siyakwazi ukuthi badinga ukuthi babe ngama-councillors, siyakwazi ukuthi ngabantu abadinga ukuthi babe ngama-MPs. Izihlalo zokuba ngama-MPs bazithatha as i-employment yibo while these people are waiting in poverty. Akulokunye abakudingayo ngaphandle kokuthi izisu zabo zibe right labantu aba. Ogabuza sebe lama 20 years and above base parliament, but what about the Tonga people he is representing? We know they are building houses in various towns. I-parliament sebakwenza waba ngumsebenzi bengakwazi ukuthi i-parliament a theatre of power efuza ukuthi nxa kuyukuthi kuya abantu bayacapha capha umfula as a team. So thina sithi iZanu PF le-MDC ngikhuluma ngenkokheli ezemathebeleleni bayafanana. Sengihamba kuZanu PF bayakwazi o-Obed Mpofu Jacob Mdenda, bayakwazi o-Judith Ncube, bayakwazi o-Stembiso Nyoni, bayakwazi o-Kembo Mohan, bayakwazi o-Abed Nico Ncube, bayakwazi ukuthi akula muntu owemathebeleleni ozabusa ilizwe leZimbabwe ezilongu limanyele.
Umnumzana Mdenda Chilumbo isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sixhume omela isigaba seBhinga North edalele eParliamente, umnumzana Prince Dubeko Sibanda sambuza ukuthi kungakho liqiniso yini ukukhuluma ngoTshilumbo. Ngesizwe amazwi kaSibanda.
Lundota wa brainwashwa i-MRP ngoba i-MRP ile extremism enkulu kakhulu emangalisayo, ngoba indlela ababona ngayo bona ngani babonena kachana kakhulu lendlela okubona ngayo abanye bonke. For example, i-MRP iyabhiliva yona ukuthi khona iMathebeleland kufuze yehlukane le Mashonaland izimele kodwa beyithi Mthwakazi. But ungakukhangelisisa kwinto kwakhona konkeana abakhuluma ngakho, bona ngokwabo abazithi bayimthwakazi yakhona kabala sivumelwano sabo yena njengomthwakazi ukuthi nxa kuthiwa khona umthwakazi kutshubani lobani lobani. Khona lokho ngokwakho yinto abangazake behlale phansi ukuthi bekhulumisane ngayo, bayabebhizi nje bekhuluma ukuthi Mthwakazi, Mthwakazi, Mthwakazi. But ngaphakathi na kwendawo naleyo abayithi Mthwakazi kulabanye abazithi so Mthwakazi ngokunye. But I think nje bazidobhela onkonye ongumuntu kwabo okwebhinga lakho bakubrainwasha lakho ukuthi kube angani kuyazwisisa ukuthi into kuthiwa yimthwakazi umbe into abayilwelayo yikuyini. Akazwisisi lutho lundoda, akazi lutho nixino. Lento ayikhulumayo yinto nje okuthi kumbe uke wayizwa nje lapha kade bemtshela khona la esebuya sezama ukuzoyiphinda ukuthi no bebesithi lokho. Kodwa nje iqiniso elikhona Chris ukuthi I think ukuzwisisa kukalundoda kuyamhlupha, yikho engaboni umehluko phakathina kwe-MDC Alliance kube-MDCT le-Triple C. Umehluko kawuboni yena, ubona into one because kuye ayinto efanayo. But look, siyamxolela ukuthi ebone njalo kwesinye isikhathi ukuthi kabonisisi. So kuyavunyelwa ukuthi la engabonisisi. Nxa sesiyakhuluma ngokuthi khona lawa maphathi wonke ngawe Mashoneni, you know, angifuni ukumbuza ukuthi khona umongameli we-MRP ngwangaphi and yena lo okade khuluma ngwangaphi. Ngabe sesiyakuba lilizwe yini liyakuthi omunye lomunye lapho avelela khona kazifakela bele bandla lakhe elomhlobo wakibo. Okutsho ukuthi nxa kungaba njalo kutsho ukuthi phela lokuyo sesiyakuthi lomunye lomunye imuli yakhe uzafuna ukuthi
ukuthi phakathi na kwemuli yakhe kube lo president. No, asineke sasibenza ngaleyo ndlela. So ngama feature nje I think ingcono ngisho ukuthi lwana undoda nje hayi uyazama zama but abayazi into abayenza because emathibele ndiyakhona lapho abafuna ukuthi khona bethi bona bale agenda abalayo gabala backing yabantu bonke in fact gabala sekelo laba bantu yipho bengelala councilor gabala la sobu gabala la structure noma isizodwa laba bantu ngabantu nje abahamba bekhuluma yena lo yabe khuluma ngambuzo ukuthi noma unkosikazi wakhe uyamlandela yena dodi kamlande so hayi yeah, I think yikho khona lokho engikubona
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngomela isigaba seBinga North edalele parliamente engwebandla leCCC ube khuluma ecingweni ekobulawayo
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicles lodaba lokuthi amapholisa athi inani labesifazane abalahla usane besanda beletha laba kipha izizu liyaqaza lokhu kuza kulandela utholakala kusane olwalahlwa lufile lwadojwa inja emathamhlophe kobulawayo ngempela sonto iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izikolo ezakhiwe kuminyaka emine edluleyo ziyedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu phose amabili 1194 okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp
Isabini elimsakazweni sibonga kakhulu ngomsebenzi esiphathele wona umhle kangaka. Bengithanda nje ukudlulisa umbono wami ikakhulu ngalo sambuzo ekutheni labo abafowethu be-MRP kahle kahle endlela bezwa bekhuluma lapha kuma-audios kodwa uningi lwabo futhi bezwa bekhuluma besemzansi Afrika ukuthi kahle kahle bagcine nini ukuya ekhaya kumbe bazimisele yini ukuthi-ke bebuyele ekhaya kumbe vele sebezitshela bona sebenzalo yala emzansi Afrika and bebona lokuthi baphila kanjani abantu bakithi abaphila eMzantsi Afrika bahlukumezeke kakhulu so kuyangidumaza kakhulu ukuzwa abantu beMRP begxeka imizamo ezanye ukwenziwa yiCCC eyiye ebambanise abantu bonke ukuthi bebe into eyodwa ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi uNkulunkulu efake isandla bekhiphe izanu PF lele 50 years ivusa ngokuthuka olungaka bona beMRP angisho ukuthi ngithini kodwa ngithi bona yini begxeka abantu beCCC uma bekhuluma noma besenza bethi ngabe bavumelana labo umbono ukuthi sihlukane lamashona sibe ngamaNdebele sodwa senzeni elizwe leli singamaNdebele vele sodwa singenzani vele ilizwe lethu sibambi singabambisananga sisilwa so twinde singayenzi so mina into ekade ngicela nje kubo mafuthi emarabhuti okokuqala asizame nokubambisana sibe ngamazimbabwe okokuqala then singakhipha lo mbuso ocindezelo owasiza sasaxabana sazondana ngendlela esiyiyona thina kuthiwa yeyamashona amandebele sizalungisa lokho okunye okuyabe kuhlupha lokho okuhlupha sonke ukuthi ngesigodi kubuse induna kumbe umuntu wakuleyo ndawo akulamuntu ongakugxeka lokho okufuna kodwa le amapolisi ababahambela phambili ukuthi bathi bazokuqumizwe yiye bazohlukanisa amashona namandebele mina kiwo ngithi cha abame kancane ngaleyo nto bangeke isenzele lutho ende ngoba ngeke size siyenze ilungi alikho ilizwe engilazi mina libusa ngomhlobo okwehlukana ukuthi singabe lungu sibusa sithi so ilizwe lamanje li 50 years inxa ukuhlupheka inxa indaba yadalwa ngoRobert Mugabe nale apartheid yokuhlukanisa izizwe so iMRP ayime kancane indaba labafuna ukuyenza lokho bangilabo bebona beyiMRP ngeke beze beyikhona ngiyabonga kakhulu
Salibonani bantu baka Studio 7 salibonani lonke kundawo lapho elikhona hayi bengifisa nje nami namhlanje yami order la ikibalo ngelinye ilanga nkosi yami ikidlulisi efika le enkaya endaweni yesomakandana sebhumani sipemba kwa-10 kube kuguquzelwa abantu bakithi bake bahlukane lo mkhubo okulandela emva kwabanye abantu ikhona nansi imithokazi efisa ukubavusayo kulezi nkinga ababhekane nazo iminyaka yonke le ngenxusa amazwi abantwini bakithi enkaya kakhulu ubana kaba uvuse imthwakazi imthwakazi bantu imthwakazi izovusa abantu izokhipha abantu ezinkingeni izwana abantwana mabe licela ukuthi likhitshwe ezinkingeni elibhekane nazo ngicela i-audio yami le idluliswe kanti iyefundwa enkayi abantu basenkayi basemuva kakhulu ngomzabalazo basayesaba hayi manje akusekho kwesaba sicela abantu bakhululeke bavulele i-MRP imthwakazi Republic Party ibe yiyona ezophatha indawo yakithi indawo yakithi sikhathele sibuswa ngamakhansila ezanup f I'm sure sesibuswe almost 20 to 25 years kodwa kulantaba etshintshayo sirojwa ngokubekho siholelwa ukudla njengenkukhu sifuna umhlabathi wethu kuleya ndawo sizenzele imigwaqo yakithi ivuke amabhasi akithi ahambe emgwaqeni ekhanyayo imigwaqo yakithi ifile kuthiwa sinamakhansila kuleya ndawo so sicela abantu bakithi baphakame banikeze imthwakazi ithuba ivuse imigwaqo inikeze abantu imisebenzi umhlabathi wethu usebenzele abantu bakithi ngiyabonga
Studio 7 siyabonga bali basakazi bombo Studio 7 siyabonga basakazi bo Studio 7 lisethulela kahle izindaba mina ngindoda yasekhezi undlovu wasekhezi emadwaleni emaphisa siyabonga ukuzwa izindaba ende lisinyethela kahle izindaba lizinyethe ngokunjalo siyazidinga indaba ukuthi sizwe umumo ukuthi uhamba njani elizwe siyajabula kakhulu ukuzwa izindaba ezinhle nendaba ezinhle konke siyakuthokozela lizinyethe indaba siyabonga Studio 7 siyabonga Studio 7 lathi sinayo inkinga yedamu ukudabuka kwamadamu asazi ukuthi kuzaze kuphethe ngani sesithwele nzima shiwa ngendaba zamanzi amadamu aduka ngesikhathi sezulu eladlulayo lathi sinenkinga yedamu lelele lokuduka kwamadamu thwele kanzima ngamanzi
hey linjani kustudio 7 hayi thina ngapha lokhu esihlophini ngenzelo ma ukhala kungasisi sifuna lapha eSouth Africa lathi sabaleka kunzima ngama-80s sisiza la sesikhulile sesifuna ukubuyela ekhaya kodwa ke esiwulakho sikuzama ukuthi sisitshelane ngakho ukuthi abantu ababuyele ekhaya bayivota laba abantu laba balashuwa lokuthi bazawina kumbe bazolibiza ukhetho kumbe bazowina balashuwa lakho so ke i-advantage yethu namhlanje sokuthiwa we-Sri Lanka uprime minister sebalekile abantu kade besukume ngobuningi baqonde emzini wakhe bafika bachisa lesigodi izwe ngelethu asiyo lo muntu munye thina asenzenini owethu abantu sibaningi ukuthi ilizwe simkhombe ukuthi thina ilizwe siyalifuna ilizwe ngelethu yena isisebenzi sabantu bangenza intando yabo bona sebeguqule ilizwe balezelabo ilizwe lingelabantu uyabona
lokhu kuyanyanyisa kakhulu lokhu uyazi uze ungafuni lokhu ukhuluma ngakho shiwa angazi unkulunkulu waye angangeneki ngoba ukubotshwa kwamalunga amabandla la aphikisayo kutshengisa khona sibili ukuthi ibandla leli libusayo ngamagwala wodwa bayabona zethu ukuthi abantu nxa bengababophanga akula muntu ongavotela ibandla leli libusayo so lapha ngithi sebesenza ukuthi besabisa abantu ispeshali abasemakhaya ispeshali abantu basemakhaya bangamagwala sireki kakhulu nxa bebona sokunje bayesaba yabethuswe bethi lanxa befika khonapha kuma-voting station lapho bevele sebeshiyekha nje bethola ngathi angithi babasabise ukuthi kula makhamera ababonayo so indaba le yokubotshwa kwabantu abaphikisana amabandla aphikisayo sho angazi ukuthi ngiyenziwa njani angazi futhi waye umnanga kwaye ele nhliziyo yembi so ekafaro but ufaro uyazi ufaro wayeke kwakuke kufika isikhathi lapho uthambisa khona inhliziyo ethi hayi ngcono lithatheke kwenu liphume bantwana baka-israyeli ethi bengabalaphana njalo lowo angazi ukuthi eyakhe inhliziyo iwomuntu njani nto hayi angazi shemu uzwa nje ungafuni lokhu ukhuluma ngayo indaba angikhoni kunyanyisa kakhulu
siyakubingelela mntungameli kutambani siyakubingelela mntungameli ngoma emini yantambama okhulumayo ngu-Elias Mlovu Makhosa sile simanga thina sinabantwana beZimbabwe asiphathane kahle uhlupho olukhona yikuthi ye sizani siyayehluleka ayikinike enye iphathi la ikibuse sibone ukuthi iyasisangathi sesidinwa ngokuhlala egangeni abantwana beZimbabwe bayahlupheka from 1980 kuzokufika manje abantu abeZimbabwe lobo behlupheka kuyaze kube nini siyinhlekise emazweni salwa ilizwe kodwa sikwazi into esasiyilwela ngoba siyahlupheka into ebidinga lesikhaya ukuthi kube ezindlini kube lokuthula kube lokuhlala kahle akwe kuvotwe kuhle beke benike nje umuntu ongazange waempine kevuseleli lizwe leZimbabwe sibone ngoba ilizwe libuyiswa umuntu obuyiswa ngombhobho uya ucabanga ngokubulala kuphela ake ninike umuntu ongazange waempine kevuseleli lizwe lizabe into zilunga eZimbabwe manje ukuthi iproblem nje abantu bezana ngamagovu noma behluleka bayalela sasikhaya ukuthi uShibeng ukhiphile umgabe sithi kumbe uShibeng uzaqhubeka wabephinde bisela futhi kumamba futhi engumnankagwa umsekele kamgabe wahle walibulala wesi selifililiza abantu abethu abasoze besalivusa mayuyu bakithi alela lenhloni leyabantu bezimbabwe siyabonga
linjani linjani kustudio 7 izanu PF ngathi ngothi ngiqale ngojoseph lo joseph chuma lo lo ngani uyahlanya lo ningamlaleli lo ningamlaleli umuntu omdala sibili ophuma ekhuluma into ezinjalo phambi kwabantu uyahlanya lo uyahlanya umuntu ezanu PF lo ulokhu zeni izimbabwe asila mongameli silamasotha nje kuphela amasotha wodwa asila mongameli asila mapolisa asila ini ngoba amapolisa khona aku one side i-judicial system iku one side ulokhu zeni usikhala abafuni kumkhulula abafuni kwenzani kodwa ukuthi balokhu izindaba zokuthi ulo wabulawa ngubani kundeni kwakuhamba njani abazingeni bafuna zwalezi ezingasikhala ukuthi babophe nje isikhala nje kuphela azikho ezindawo akwanisa ukuthi bazilungisise ngaphandle kokubopha isikhala nje kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 nelisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo kudala sisenhlani sithandaza umdala ukuthi asihawukele lathi kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njani abahlutshwa yini njalo abafunani bantwana bakamambo lo mdlawo egazi ngiyalesaba uma ngingathulwa ngingalibongi ngiyabe nginxoba ufudula ubhense ledwala ngalichamela litshe ngolunya injobo enhle ithungele ebandla ingoma emnandi iyaphindwa kwakuhle kuyabukwa kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenxwana kuyiselwana phansi kunini sigalile emzini ngakithi ukubona ukudla kusela abadli kunini silime emzini ngakithi sikhumbule kungasela mdaka kunini sisenge emzini singaphiwa lutho ngaphandle komlazo oyaliwa la imigakla kunini becula abaculi bakithi bekhala benganaka bengaxhaswa kungenziwa kwasani kunini besilayitsha belayitsha omalayitsha besisiza sibabonga ngenhlamba sesile mali kunini zibhonga zibonga zikhuza zisola izimbongi zingaxhaswa kunini beloba abalobi bakithi belobe lize kungayindawo kunini bekhala osomabhizinisi yithi bengelengelwa sibayekelela sibahleka kunini behlupheka abantwana bakithi bengayilezi ikole beselisiza inkomo zabantu bengakholiswa kunini abagidayo begidela izingane bagiga amanzi kunini osomahlaya besihlekisa abantu bengatholi lutho bephenduka inhlekisa sebelihlazwe emhlabeni sekukhulunywe kwezwiwa kwazwakala kwazisiseka kwalungiseka kwaqonda kwalunga akugobola ingeqondiswe impucuko lentuthuko nomanyelo sokuyintshumayelo yethu yemihla ngemihla ibhasi sibhalwe lapho eyakhona ngenani nisambeni bethokazi uvukile wavuka khwathi wabhala wathi khwetshi umthakazi Ezra Chisa Mfokazi Banda msakazi wakithi wakudala kuRadio 2 sisathi ngisakhumbula awubuquthi siza abantu
imbongi elodumo uObed Dube usekhethiwe ukuyabukisa ubungcitshi bakhe kwele Germany sixoxele uDube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
ake ngibingelele kuwe mfowethu ngibingelele abalaleli emakhaya igama lami nguObed Dube the African poet imbongi olimi lwesintwini umcimbi engiyakiwo usejalimana edolobheni leStuttgart ibizwe lawo kuthiwa yilokhu zeni the 15th International Africa Expo Festival iyaqala mhla ka 4 August uyephela mhla ka 7 August umcimbi lowo ngokukhangisa iExpo Business Expo ngolimi lwemzini abantu bakhangisa izinto zabo ezihlukeneyo nami ngiza kuyakhangisa ke ngokomsebenzi wami ngobuciko bami obokuba yimbongi ngithole nje umbiko ukuthi bathe bafuna abaphathi umhlelo abane okukhuluma isiArabhu okukhuluma isiFrench okukhuluma isiSwahili okukhuluma isiKhiwa so mina ngizamela kwabakhuluma isiKhiwa ngimele ngapha iSouthern Africa kule North Africa East Africa le Central Africa so lami ngizakuba ngibe ngomunye wabo MC ngikhona ngale
ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi ukhethwe wena phakathi kwabantu abanenge kakhulu abalesipho esifana lesakho
ngamafeature ngathi okwenze bakhetha mina inhlanhla lokuthanda kwaNkulunkulu mhlawumbe ngamasango asevuleka kodwa okunye nje ngibona ngani abaqoqi bomcimbi lowo bayangi ngilandele enkundleni zokuxhumana ngoba mina imisebenzi yami nje eminingi yonke engiyenzayo ngiyayifaka enkundleni zokuxhumana kubo Facebook bayabona imisebenzi yami bayithande ngoba imicimbi lo uvele ngwe Pan Africanism ile team ethi yona Africa we want ukuthi sifuna ukuthi abantu beAfrica babambane lama Africans abantu bangama African mhlawumbe ukuthi okhokho baba badabuka ngapha labo bafuna ukuthi bahlangane labantu beAfrica so kuzabe kuhlangene bonke abantu abasuke eAfrica labathi bona okhokho baba bangabe eAfrica kuhlangane ngoba esikufuna ukuthi njengomdaka onsundu njengabantu beAfrica bahlangane yikho engicabanga ukuthi njonga la mnyake ngenze inkonzo ezikhuluma ngePan Africanism okwenza bakhangeka emsebenzini wami hayi ukuthi ngiyintshantshu kumbe ngingcithi kumbe ngiyedlila zonke ezinye izimboni eAfrica eZimbabwe kumbe eMatabeleland arch akusikho lokho ngibe lenhlanhla nje ukuthi banakani nami bacabange mina bameme mina
lo ke nguObed Dube imbongi elodumo isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambweni sitha isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amaningi abalisele ZANU-PF le-CCC awanakekeli isigaba seMandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.